Into eqakathekileyo yukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa. Kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto ethusayo, ngakho-ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula, isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminista othile kezwa kuhle, kube nje yinto ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ulekensa kumbe ulesukela. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu, labo kabaziphathe njengabantu, njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu esesihlalweni kakumangalisi, ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye esikuzwayo kuthiwa khona intatheli zindaba zicithiswe amapikitsha, imfanekiso lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo, ngakuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lilungelo labantu. Nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba, bazise ebantwini, kusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli zindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela. Nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile, abantu bafuna ukwazi. Nxa engawanga bafuna ukwazi. Kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe, kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba. Kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantu bezindaba kuwukuvinjelwa kwabantu beZimbabwe ukuthi bazi.